Washington DC chiti mbunane zvakanaka vatereri ndokusiya imina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuNtulikazi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe.
I-lockdown iyafunakala kakhulu umkhuhlane osumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane.
Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi kusasa izakwenza umhlangano omkhulu lenkokheli yamabandla ezombusazwe.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi baprovide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube nokuthula elizweni.
UMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers labanye bavalelisa umoyi uPatricia Majalisa.
Efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe okulabantu phose bafika inkulungwane 982 asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane weCOVID-19. Odokotela bathi kumele abantu bahlale ezindlini kumbe uhulumende aqinise uhlelo lokuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuthi selikhuphuka inani labatholakala belo mkhuhlane weCOVID-19 phakathi kwabantu abahlala eZimbabwe. Uhlangothi loluthi kulabezempila kahle asebetholakale belo mkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo lezinye indawo eMathebeleland. UDokotela Solwayo Ngwenya obona ngendlelo ezijeneyo eMpilo Hospital uthi kukhanya ngani uhulumende uza kuthula olunye uhlelo lokuvalela abantu ezindlini ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo.
I-lockdown iyafunakala kakhulu umkhuhlane osumemethekile. Kwenzela ukuthi abantu behlale ezindlini zabo bengahambi nompolo umkhuhlane. Yikho ngiyabona i-lockdown njengoba lapha asila ma-vaccine njalo abantu bangani ukuya ezibhedlela lapha ngani kuyahlupha ezibhedlela. Yikho mbona ukuthiwa yikho ukuzivikela kokugcina lokhu ngesitshaba ukuthi i-last defense. I-lockdown umuntu uyazihlalela endlini yakhe lemuli yakhe engaziwazi wazifaka engozini ukuthi anompole lo mkhuhlane. Kusiya ngaphambilini ngake ngatshela abantu ukuthi bathenge izidlubu zabo lokudla okunye befake endlini bagcine ngoba le lockdown uma ibuya izabe kuthiwa i-hard lockdown. Ngiyabona la masotsha engaphume bephandle ukuthi abone ukuthi abantu bahlezi ezindlini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kubikela uZulu ukuthi ulakho ukuqinisa isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Ngwenya uthi abantu kabalandeli uhlelo lolu ngemfanelo. UDokotela Ngwenya uphinde wathi kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Umkhuhlane uyamemetheka ngokuba abantu kabalandeli lokho kwafakwa phansi nguhulumende ukuthi abantu bayenze i-social distancing lokugqoka kuhle ama-face masks. Kutholakala ukuthi liyalokhe ligxokozela liphefumulelana ema-lining lisuke lapho lingagqoke kahle ama-face masks lichiya amakhala yena ephandle livala umlomo kuphela. Kuzokuthi abantu laba abanye abavelele e-South Africa sebephendukile izihlobo zethu lazo. Yizo ezenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke ngoba abanye bayabaleka kuma quarantine centers.
Kulabantu abaningi abethuswayo kumemetheka komkhuhlane lo. Omunye wabo unkosazana Caroline Moyo.
Abantu kumele bahlale ezindlini belandele imiyalo abayitshelwayo, hayi ukuthi begcwale yonke le ndawo. Endelayo le ndaba yokuthi kuthiwa abantu belokhu bebasmart la besiyalela le, yikho kwenza ukuthi umkhuhlane onalo umemetheke. Abantu kabahlale phansi.
Umnumzana Mthokozisi Sibanda ulombono ofanayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu bavikele ukuhamba okungelasidingo. umuntu aphume siyathenga lokho akudingayo okuqakathekileyo abantu bahlale bevikele ngaso sonke isikhathi okokunatha siyanatha amajinja wona lawa njengoba besitsho abanye lawa amalemoni wona lawa
lokhu kusekelwa ngumnumzana Nkosi khona Khuphe
mina vele kakhulu ngazisi ngathi ngisazizwa kahle kahle vele ngizinathela icina elelelele enkukhu ngiyazinathela icina ngesingami ngingazi omunye umuntu mina ngesingami hayi kangiboni siluvikelo lwangikhona ukuthi sifake ama-mask kuphela le shorting distance kuphela zwi akulokunye okungumuthi umuthi wakhona ukuthi sizivikele kuphela sizinanzelele thina lapho esihamba khona lalapho distance distancing yiko bakhuma ngedistance i 1 meter 2 meter yiyo owasivikela ngayo i treatment ye coronavirus le mask
umnumzana Thabane Mhlaba laye uthi uyawesaba umkhuhlane lo ngakho ke unatha okuthiyeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 loba kungani awudokotela wesithi lokhu akwenzayo akusebenzi
ngicabanga ukuthi le nto le isimbambe yaze yamphinda kodwa lokho ngizelapha kodwa ngisho ukuthi ngiqinisile ngalokho ngiyafanisela nje ngoba ngithe ngithatha ukubheka ukugula esengike ngakugula ngima ngiqathanisa nempawu ze-COVID cishe kuyafanana so mina nje okwami bengikwenza kakhulukazi ngigxila emalemonini ngiyethatha nomhlafutho wona lo bawazi abantu ngubhoyila ngihlanganisa namahlavu avocado ngikuphuza bese ngithatha into ezifana nabo Vicks nabo Menthol ngifutha laphana lokhana ma kade ngikuphuza bengikuphuza ngihlanganisa le medi lemon yes kanye le lemon juice ngifaka nesitoni phakathi kwangisiza kakhulu
umkhuhlane lo usubulele abantu abafika phose amathumi amabili 18 kuthi njalo abedlula amakhulu amathathu 320 sebesilile eZimbabwe
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Ngalifisa ukuba kwazi okunenge ngalokhu, ngenani ebelenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi iza kwenza umhlangano lamabandla ezombusazwe kusasa yokusungula ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso le umfundisi Lazarus Khanye walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ubambekile. Wodwa abaziyo ngokwenzakalayo bathi inhlanganiso le izakwenza umhlangano leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye leZANU-PF. Umhlangano lo ozakwenzelwa eHarare uhlose ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamabandla aphikisayo leZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Angus John Sibanda.
Kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba provide i leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthulela izweni kuyinto ebukekayo kakhulu nganxa singakwazi ukuthi kuhlelwani kodwa sikhangalela ukuthi bavuthelele abezoba hlale phansi labakhokheli bezoba ezepolitiki abantu bacalise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni ngoba isimo sibi abantu bahluphele
ubona ngani kuyaphumani emhlanganeni lo
mela ngakwesule kumele sikhulumisane sise sithulane lapho sesedlulana khona sikaze sithuthele ezandleni sibulale izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi sizaphinda sihlale phansi sikhulume so kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe ne-culture yokukhulumisana singakazi sathinte ezandleni so ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle elicakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathayane sibafisela ukuthi ukuthi uBishop Khanye la nenkokheli zonke uBishop Mtawu Reverend Mtata ukuthi entweni le abacabanga kuyenza kubaphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingathi ukuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa le Studio 7 eHarare. Abantu abaningi bakhalela umdeni kaPatricia Majalisa osanda kubhubha kwele South Africa. Isikhulumeli sikaMajalisa sithi umculi lo ube lesifo sesibindi. UMajalisa wayecula ngaphansi kwenkampani kaMuyi uDan Tanda ebizwa ngokuthi iDalom Stable. Wacula ingoma eziningi ezigoqela ethi Akulalwa Ziyawa. Wenze umcimbi wakhe wokugcina eZimbabwe enyakenye. Omunye wabadabuke inhliziyo nguMoses Ngwenya weqembu leSoul Brothers.
Ngithi nami angibhodlele emswaneni ngokushiwa udadewethu Patricia Majalisa obecula idisco. Patricia simazi kakhulu la emculweni ngoba besebenza naye egalo ekhampanini eyodwa sirekhoda ndawonye sisonke noSplash. So as the Soul Brothers sithi ke umphefumulo wakhe malala ngoxolo efemelini yakhe nakubalandeli bakhe akohlangalungehle.
Omunye njalo nguFred Gwala owaziwa ngokuthi uMadamara.
Ngizwise ukuzwelana nomndeni kaPatricia Majalisa njengoba andlulile. Inhliziyo ezibuhlungu usishiye ngokukhulu kuzuma umuntu ebesimthanda kakhulu. Mina ngiphefomile naye kakhulu esteji nesplash noDan Tanda sishare isteji. Ube umuntu oraydi kakhulu.
Uyakhala lo majaha wodwa Ndlovu owaziwa kwezemiculo ngokuthi nguJays Marabini.
Hey Nyilusizi, ngithene kamadolo bantu bakithi ukulahlekelwa liqhawekazi emculweni wedisco. Ukudlula kwaPatricia Majalisa kundabula inhliziyo kakhulu ngoba ube ngumuntu oletalente elinye elimangalisayo xa sesize kwezomculo. Njalo ungumculi ohlale kakhulu kakhulu emculweni, wazinikela impilo yakhe yonke ukuthi abe ngumculi. Ngakho ngikhala labantu bonke be-Africa, kakhulu e-Southern Africa leseZimbabwe ngoba bethandwa kakhulu eZimbabwe, South Africa, kubo Botswana. Ngidlalela amashows amaningi kakhulu lapha koBulawayo, kuboSidol, I remember kuboSgodini, indawo eziningi ngilethola. Ngakho ke bantu bakithi silahlekile kakhulu kakhulu. Sithi imuli yakuMajalisa iduduzeke labo bonke abantu abathanda umculo kaPatricia Majalisa. Sithi alohlanga lungehlanga.
Baqinisile abadala nxa besithi isitsha esihle kasidleli. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibandimba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 lagu 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezilithumi lantathu, 12,740,971 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Abantu abafika phose amakhulu ayisithupha, 565,716 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abedlula izigidi ezintathu asebetholakale belomkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba sokubhubhe abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu, 134,815. Ubongameli Donald Trump ubonakale ngomgqibelo wokusihlwa egqoke imask yokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi esithekelela abakubuthu abalimeleyo esibhedlela se-Walter Reed Medical Center eMaryland. UTrump ubengavumi ukugqoka imask esithi kayimfaneli. Kukhanya besenzela lokhu ukuthi kuvulwe amabhizimusi, izikolo lezinye indawo kulandela ukuvalwa kwawo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko senziwe mandla baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomfelokazi umama ubekezela Sibanda. Uhlala khona ngaleke eKezi ukuthi uyahlupheka ngoba kulomntana wakhe ongani kakukhanye lokuthi kwenzakalani egumeni. Sikwazi ukuthi lokhu kungaba kungoku izinto zesintu kumbe kulokunye.
Umqalisa wayephongu kwenza nje into ezingaqedakali engakholomi. Kodwa owakhathesi uthi kulomuntu omlandele emuva ethi uyakwatsha ethi kame emini nxa ethi uyageza into leyana ithi ka ifuna ukulala laye. Into leyana iyamsebenzisa ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Nxa yena esitsho uyalabhula ukuthi kahambe geza, hambe watcha, hambe klina, asukume ungalali, sukuma ume.
Wini elakwenzayo ukwenza ukuthi lilungise khonokho okukhathaza umntwana?
Ngizamile izindlela eziningi. Ngamhambisa kibo kwakhe, bathi bona akababoni lutho. Ngangena emachethi, ayi ngehluleka. Ngangena ebantwini, ngehluleka. Yikho senze ngicela umphakathi khona pho kuma studio ukuthi ngicela ukuthi ngincediseke sengihluphekile ngalomntwana lo ngumnyaka wesi 16-17 ngiloka ngizama yikho senze ngibhalela kulolu hle ukuthi ngicela ukuncediswa imizamo yami yonke esengihlulekile.
Inumber zami 077-401-2622 mphinde 077-401-2622.
Hayi ke ulamhla simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyadibana singabaphileyo njalo ngeveki ezayo. Sibonge umama umfelokazi ubekezela Sibanda ohlala khona ngale eKezi. Ubesixoxa laye lamhlanje kuhlelo lolu. So kuyisikhathi sabasakhulayo.
Yebo 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 mthakazo muhle Zimbabwe muhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingomike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi wokukhuthaza uZulu ukuba angene ezidaladeni. Kuhlelo silomnomzana Jingani Shoko owenhlanganiso yezinasu kanye lomabutho moyo owebandla elibusayo ibandla elezanu PF. Saqala ngokuzwa umbono kamabutho moyo bese sigqiba uhlelo ngengxoxo esenze lo Jingani Shoko. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mala ngalolu daba.
Hayi, ngithoka abakwenzayo kulilungelo labo kodwa kuyize. Ukhulumende lo khona ukhulumende ovotele ngo-2018 and ukhetho landelalo ngo-2023. So phakathi kuka-2018 no-2023 akukho kunevele ukuzenzakala ukuzatshintsha ukhulumende.
Mabutho, siyezwa abanye besithi bakhangela ukuyotshengisela ukuze uhulumende abone ukuthi abathabanga ngesimo somnotho. Hayi ukukhipha umongameli emasane mnangagwa embusweni okungekho emthethweni. Ukubona njani lokho?
Ukukhona njengoba sisho ukuthi ngilungelo labo abakwenze kodwa abakwenze kulokuthula. Abakwenze njalo ukuhambelana nemithetho yelizwe ngoba kathi esikhangelane nomkhuhlane we-corona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane vele kwenzakala nxa abantu bebuthene beyisikhumu. So xa uhulumende ethe kule lockdown kuzamele behlole ibuthi kule lockdown.
Hayi, sikuzwile Mabutho. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Hothi sizwe umbono kaJingani Shoko owezinasu. Shoko, ngiyakwamukela kuhlelo. Asizweni umbono wakho malanga ngalolu daba.
Ngikubona kuyinto ebalulekileyo kakhulu ukuthi abantu behambe bejengisela mayelana nalomumo okhona ezweni lakithi ngoba sibona ukuthi izinto azimanga kahle. Wonke umuntu usedubeka lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi abantu esabavotelayo yibo abantu abasesibisela emuva. Ukutshengisela lokhu abantu kumele beqaphele ukuthi kule COVID-19 yona ethiwa yi-corona of which iyafaka abantu at risk. So basically i-outcome yokutshengisela leyi kumele ibe yiyo ezakwanisa ukuthi abantu bebe yibo abazakwanisa ukuthola lokho abakutshengiselayo, not ukuthi kube yinto engaba ngalabo abayenza ipolitics.
Shoko siyezwa amalunga awebandla leZANU-PF bekhuthaza uZulu ukuthi ahlale emakhaya ngenxa yokuthi ilizwe lilokhe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Thi ukuphuma abantu besiyotshengisela ngobuningi babo umhla ka-31 kuyabe kuphula umthetho we-lockdown. Ukubona njani lokho?
I-government yethu eZimbabwe xa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit ama citizens. We have seen ama decisions being made by the government during the lockdown. We have seen key political decisions being made by the government during the lockdown. So yoni government ngasithi abantu ngeke betshengisele ngenxa ye-lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se-lockdown? So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku-constitution, basically we are saying people should go and demonstrate.
Hayi, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo Zulu kandaba. Sithanda ukubonga uMabutho Moyo kanye loJingani Shoko ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo. Isikhathi sesedliwe ngumangoyi, kodwa singakagqibi uhlelo. Lingakhohlwa phela Zulu kandaba ukuthi sisabe sisonke ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. Zulu kandaba lapha emsakazweni weStudio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ngixhuma kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE3, yona username yami. Kwane lokho namhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mabutho, Jingani, siyabonga ngokungena kuhlelo Zulu kandaba. Mthwakazi omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sidede kancane sinikele lithuba umuntu kamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kuJakobe ichapter nga 1, ngibala ke lapha ngisukela kuverse ka 6. Lithi yona, kodwa kacele ngokukholwa engathandabuzi ngalutho, ngoba othandabuzayo unjengevinqo lolwandle eliqutshwa lizuluse ngomoya. Umuntu onjalo kangatsho ukuthi uza kuzuza ulutho enkosini. Yena unhliziyo mbili uyaphenduphenduka endleleni zakhe zonke. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi uJakobe ukhulumisana lathi ngokuthi empilweni lapha nxa sithandaza kuNkulunkulu sihlangana lodaba lokuthandabuza. Nxa siqeda ukuthandaza, iningi lethu sebesuthi uNkulunkulu ahlaphendule khonapho, ngoba into esifuqe saze sathandaza iyabe ivele yona ifuna impendulo khonapho khonapho. Ngakho abantu abaningi kungahlala singatholi impendulo evelela kuNkulunkulu, kuyangena ke ukuthandabuza. Ukuthandabuza lokhu kulethwa ukuthi nxa kuhlela isikhathi esiningi uNkulunkulu singatholi impendulo, umuntu ugcine ecanda engqo uNkulunkulu njani, ngasoze amphendule uNkulunkulu, ngasoze enze lutho. Okwesibili ukuthi nxa sikhangele isimo sento lesithandazelayo, isikhathi esiningi iba njengoGoliath, iyabe into enkulu. Abanye ikuswela imali, ngathi kunje engqeni umnikazi wendlu sebuye wafika wathi kuwe, ngekela nje ukubhadala irenti yakho kusasa, amfundla kufica la. Nxa usuthandaza kuNkulunkulu uthandaza uthalazi ukuthi kambe shuwa umuntu lo ngasoze afika ngixotshe khona manje. Kodwa ke into eyabe ifunakala ukuthi loba kule pressure yona leyo, lukholo kuNkulunkulu ukuthi ukholo ukuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho akuthembisileyo. Lapho uJakobe uthi ngakho ke nxa wena uthandabuza awungeke wathola lutho kuNkulunkulu. So kuthandabuza kuba yisithu esikhulu kakhulu kumthandazo wethu lokuphendula komthandazo, ngenxa yokuthi uba njengevinqo oluselwandle oluphetshulwa ngomoya ngapha la ngapha njalo uthena umuntu onjalo katholi lutho kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nxa ukhangela ukhangela inhliziyo yakho ebona ukuthi inhliziyo zombili ngapha ucabanga ukuthi mthandaza kuNkulunkulu ngapha ucabanga ukuthi mala ngigijimele ngalo kulenyanga ngapha ucabanga ukuthi ah kulomunye umpostori ngalo yakangcedi awusakhangeli uNkulunkulu akula dubu ukuthi uhambe uyecela kubafundisa umthandazo ngoba bathandaza labo bebuza igama likaJesu Kristu kuright kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi ukhule wena uze ufike esigabeni sokuthi uyakwanisa ukuthi uzicelele izinto kuye ube lokholo lokuthi uza kuphendula akunike lokho okucelileyo kumele uthandaze ulandelela ilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu yena uphendula izinto eziphakathi kwelizwi lakhe ngeke wacela into engaphandle kwelizwi likaNkulunkulu kasoza iphendule lento ngoba uNkulunkulu ukhangela ilizwi lakhe ukuze alifeze
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba siyavumelana labazalwane abalaleleyo ngalesi sikhathi ngezidingo zabo ezehlukeneyo ukuba uNkulunkulu ngegama likaJesu phuthisa ke lokhu abakade bekuthandazela bekucela benzele kuhle abantu bakho bebekwazi ukuba uJehova ongatshintshiyo ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo
siyabonga kakhulu untungamile nkomo
Loga Patricia Majalisa City Galale ngokuthula.
Singakagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Sebefika phose inkulungwane 982 abantu abalomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ikhangelelwe ukuthi izakwenza umhlangano omkhulu kusasa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Umoses Ngwenya labanye abaculi abalodumo Wavalelisa umuyi uPatricia Matshalisa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Olivalelisa uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 AM kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.